Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 13 Mpandula 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho kuyajabulisa kakhulu kodwa singajabula singajabuli. NgoNovember futhi uyayibuyisela futhi ku level 4 ngendlela esibona ngakhona ngendlela sesikhathi sesiphila ngizo. Kuthi abantu bazosebenza nje umnyakanya inyanganyana zene zizombile. Futhi bephinde bebuyele futhi kuma lokho.
Izizalwane seZimbabwe esizihlala kwele South Africa zamukele ngenjabulo. Ukuyikethiswa kwemigoqo ifakele wenqabela kumemetheka kwecoronavirus ulelozwe zisiya ku lockdown level 2.
I think kube linyathelo elihle lokuthi abangenisanga ku-register bakwanise ku-register bakwanise bakwazi ukufunda la bakwazi ukubhala ama-exams because ke kube nzima phela ebadaleni ukuthi imali bangama-lockdown ngazimali nabathi bangarejistwanga ku-BIM sithokoza nje kungokuthi uhulumeni ziphinde wanika abantu ithuba lokuthi ba-register bafise ku-register babhala babhala.
Abohlangothi wolulawula kubhalwa kwemihloliso olwezimsek bathi sebeqhelise isikhathi sokubhadalela imihloliso kuze kugqitshwe mhla ka 13 Mpandula okungumbiko owamukelwe ngenjabulo ngabazali labafundi. Abe-MTC Alliance bathi bazakhulumisana loZulu bengekethuli ibizo elitsha kulandela ukuhluthunwa kwalo ngabe-MTCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana kulabantu ababili abakhulelwe yi-COVID-19 izolo abangamashumi amane lathoba munemunye 49 bafunyana beligciwane leli. Kunje sebeyizigidi phose ezintathu 2.8 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala i-COVID-19 vaccine lokhe lolu hlelo lwaqalayo eZimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili 1.9 million asebehlatshiwe ijekiseni lesibili. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo ifakelwe ukwenqabela kumemetheka kwecoronavirus kulelozwe zisiya kulockdown level 2. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusukela lamhlanje abahlala kwele South Africa sebevunyelwa ukubuthana ezakhiweni bafika amakhulu amabili lengxenye 250 baze bafika amakhulu amahlanu 500 nxa bephandle. Amaholo kwenqabela ukuhamba kwabantu lawa asephungulwe njengoba sekuqala ku 11 o'clock ntambama kusiya ku 4 o'clock ekuseni. Ukuthengwa kotshwala sekuvuliwe kusukela ngomvulo kuze kube ngolwesihlanu kusukela ngo 10 o'clock ekuseni kusiya chaya u 6 ntambama. Abanathele emabhawa sebengabe unkunkulu uza kuze kuchaye u 10 o'clock ntambama. Kodwa ke umongameli Cyril Ramaphosa uthi ukhathazekile ngenani eliphansi lalabo abeza ukuzohlaba amajekiseni okuvikela i-corona.
If many people are not vaccinated and remain vulnerable to infection,
abangahlabanga bangabangela ukuqhamuka kwenhlobo-nhlobo ze-corona eyingozi.
It's far greater. This is why vaccines are currently the most potent weapon we have to fight this pandemic.
Ukuyekethiswa kwemigoqo le sekuthokoze kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Abaningi bese belahlekelwe imisebenzi ngenxa yemigoqo lesikhathi besethulelwe amankampani abo. Abasebenzayo labo bathi kuzabangcono kakhulu njengoba lezikhathi zokuthi babuyele ezindlini sezincitshisiwe. Abamabandla ezokholo labo bavezela umhlathi njengoba amanani abakhonzi lawo esengeziwe. Umkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi e-South African Chamber of Commerce, umnumzana Mtho Xulu, uthi maningi amabhizimusi azasizakala ngokuyekethiswa kwemigoqo le.
Tourism, hospitality, eventing. Those are the ones that were hardest hit.
Ezokuthekela, indawo zokulala, ezokudlela, lamabhizimusi aqhuba amakiki. Yibo ababehlaselwe kakhulu yile imigoqo, kanti yibo futhi abazasizakala kakhulu ngokususwa kwayo.
Because confidence is restored and people can plan longer and more freer and help make more commitments to the economy.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi bemukela ngezandla zombili ukuvulwa kwezinto eziningi kodwa uvalo lwabo kalukapheli.
lokho kuyajabulisa kakhulu kodwa singajabula singajabuli ngoNovember futhi uyayibuyisela futhi ku-level 4 ngendlela esibona ngakhona ngendlela sesikhathi sesiphila ngizo ukuthi uthi abantu bazosebenza nje umnyakanya inyanganyana zene zizombili futhi bephinde bebuyele futhi kuma-lockdown ngoba masinanzelela makufika isikhathi sama-holiday uDisemba ayi ama-lockdown ayabuyela phezulu abantu bephelelwe imisebenzi kufika iwinter kube njalo kuthi sesiphila nzima ngesikhathi esisikuso manje
abaculi labo bathi sekungconywana ngoba babengenelisi ukuqhuba amagigi kodwa kengcitshi kwezempilakahle wenhlanganiso ye-South African Medical Association unkosikazi Angelique Kutsie uthi kusase ingozi ukuvumela imbuthano yabantu abanenge
our infection rate is still too high it's 11% we can only start to grieve much
Inani labahlaselwa yilo umkhuhlane lisasephezulu kakhulu.
Seeing that we are going to move into elections, that might be a problem going forward during the elections, but only time will tell us.
Kulabantu abaphosa bafike izigidi ezintathu, 2.8 million, asebehlaselwe coronavirus kwele South Africa. Asebefile bona, sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi ayisiyagalombili, 84,000. Sebesedlula izigidi ezilichumi lane, 14.6 million. Asebehlashiwe lobanje abanye babo besamelele ukuhlatshwa okwesibili. Mele Studio 7, Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Abazali labafundi bamukele ngenjabulo ukwengezelelwa kwamalanga okubhalisela ukubhala imihloliso ka form 4 olo form 6 abohlangothulela ukubhala kwemihloliso olwezimseki bathi ukuvulwa ukubhadalela imihloliso kuzamiswa mhla ka 30 Mpandula Ubathabile Masuku sethulelalo ludaba ngokugcweleyo.
Imihloliso ebhalwa ekupheleni komnyaka eyogwalo lwesikhombisa ugrade 7 leka form 4 lo 6 iyaqhubeka njengokuhlelwa kwayo. Lokhu kuvezwe ngunobhala wogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisang Thabela emhlanganweni lentatheli izindaba kuviki edlulileyo. Ukubhadala indleko zokubhala imihloliso bekuvalwe ngenyanga kaNtulikazi lapho inenge elehluleke ukubhadala likhala ngokuthi iqonge kakhulu. Uhlangothi olu lawula ukubhalwa kwemihloliso olwezimseki lwethule umbiko wokwazisa ukuthi ukubhadalela ukubhala imihloliso sekuvuliwe njalo kuzavalwa mhla ka 30 Mpandula umnumzana Prince Ncube isakhamuzi sakobulawayo ongumzali uthi kulungile ukuthi abantu bathiwe ithuba lokuthi banelise ukuthi babhale
I think kube linyathele dihle lokuthi abangenisanga ku-register bakwanisa ku-register bakwanisa ukwazi ukufunda la bakwazi ukubhala ama-exams because ke kube nzima phela ebadaleni ukuthi imali bangama-lockdown ngelazimali nabathi bangarejistwanga ngu-BIM sithokozisa nje khona ukuthi uhulumeni siphinde wanika abantu ithuba lokuthi ba-register bafisa ku-register babhale babhale
Unkosikazi Nomsa Khadebe olomntwana obhala imihloliso uthi isikhathi sokubhala laso kumele siqhutshelwe phambili.
Khona kube licebo elihle elifakiweyo abanemali bazangezelela ama-subjects abo babhala. Kodwa kumele bakukhangelisiswe kabanzi ngoba isikhathi sesisincane okokuthi abafuna ukungezelela ukubhala babhale. So kumele ukhangelisiswe njalo isikhathi sokuqala ukubhala ukuthi kube lula lasebantwaneni ade sebelahle ithawulo ukuthi bakwanise ukulungisa.
Unkosikazi Shina Ndlovu olomntwana obhala lonyaka uthi abantwana abaningi bebengasabaleli imihloliso sebelahle ithemba.
Ngemva kokugijima okungaka ezimseki sigijimise sithi sebevala iningi singelamali saboleka izimali abeyinelisayo abenye behluleka ukuleka imali to our surprise sebesithi sebengezelela futhi amalanga. Ngiyazisa ubuhlungu kakhulu ngabe bahle basinika isikhathi kulesikhathi khonxa sokuyikuthi kunje sokusiphica thina abazali lasebantwaneni kakhulu ngoba vele babe sebe-relaxile ngasabalanga sesijitho kwalonyaka sokwehlule sebezabona ngomnyaka ozayo.
Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eZimbabwe National Educators Union uthi kuyinto enhle kodwa abantwana abaningi basemuva ezifundweni zabo.
Kuyinto enhle ukuthi kuvulwe kulo ukuthi abantwana bamelele ukubhala kumnyaka ozayo. Bathi kumele sikunanzelele ukuthi bona abantwana abangenelisanga ukuthi ba-register ngesikhathi bavele bayaswela baza ukuphongwenza nje ukuthi kudluliswe nxa kwazabe sebetholile imali kathesi. Uhulumende bekumele akunanzelele khona lokho ukubana labo bantu nabadinga uncedo iningi labo ka lilawa ama resources ukuthi lenze njalo liengage o teacher ukuthi balifundise ama extra lessons lana la ama lessons abangazange bawakhave. So kunzima kakhulu kuhle kubi.
Indleko yokubhala imihloliso yilokho ingaguqukanga. Laba abafunda ezikolo zikahulumende bebhala i O level babhadala amakhulu ayisikhombisa lamachumi amane lambili amadola i-742. Kuthi laba abanyekho ezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane eyodwa i-1080. Ababhala i-A level bengaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane lengxenye i-1648. Kuthi abanyekho ngaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola azinkulungwane ezimbili lamakhulu amane i-2400. Abafundi abenza ugwalo lwesikhombisa bona babhadala amadola angamachumi amabili lasikhombisa i-$27. Laba abafunda kwezinye izikolo ezizimele zodwa babhadala phose amadola angamachumi ayisithupha i-$59. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku-shortwave.
Abe MTC Alliance bathi bazakhulumisa naluZulu bengeke ithuli ibizo elisha ulandela ukuhluthuna kwalonga be MTCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Montjoa. Besithi bazaxotsha bonke abadlelana nalo umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we MTC Alliance kusukela ekupheleni kukaMpandula emcimbini wokunanza ubunjwa kwe MTC ngomnyaka 1999. UChamisa uthe abazihluphi ngokuthi ngayibizo lebandla elisha ngoba bona balandelwa ngabantu abaningi abazakwethula abakufunayo ngalelo bizo. Abe-MTC TA ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora bathi kabafuni la kuzwa ukuthi uChamisa labanye bakhe basebenzisa ibizo leli. Umgcini sihlalo we-MTC TA umnumzana Morgan Komichi ubewayetshele abalandeli bebandla leli izolo ukubana wonke amalunga edalela ephalamende amakhansila labanye ezabelweni abasekela uChamisa bazaxutshwa ngoba bephambana lezimiso ze-MTCT. Umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukubana abantu yibo abaza kwethula ibizo elitsha lebandla leli hatshi inkokheli.
Injongo abantu bakhangela ukuthi ama-principles enu ame afunani ingathi injongo yebandla. Njalo baphinde bakhangele abathungameli, bakhangele kakhulu upresident. Ibizo thina sithi siza hambe bantwini njalo vela sijahanga ngoba ibrand silayo okuthiwa Advocate Chamisa. Kambe ibizo leli selingele dlozi na ukuthi abantu bangaze babange ibizo ngani ngele dlozi ukuthi ungaphiwa ibizo leli suzanotha. Thina sithi mbe bafuni ibizo mbe abalifuni. Thina sinabantu, abantu bazasitshela ukuthi bathini kodwa sesikwazi ukuthi abantu bathini. Singake sazimbula amakhwapha ngenxa yokuthi khona ukuhlokoza basithi ibizo ibizo bafuna ukuthi sikhulume ukuthi sinjani khona bezakwenza amanye amaqhinga ukusivala phambili. Uma ukhepha imbongolwane uyathula ungathi lapha iyatshintsha umlindi. Yikho ke hayi konke lokho ibizo thina vela silandaba ngenxa yokuthi isisuka ku-MDCT kwathatha 2 weeks sisiya ku-MDCA abazange baphambaniseka abantu. Kodwa ke thina sithi asifuni ukuphiwa i-agenda nguMonzora, asifuni ukuphiwa i-agenda yizani. Thina njengebandla labantu siphila labantu.
Abantu bathini nxa ubabuza bathi ibizo bafuna ukuthi kuthweni?
Hatshi baba, abantu asikafiki isikhathi ukuthi sikhuphe incwala yethu sile mfumba yethu esilinayo. Kambe khathesi singaphonga ukukhupha imfumba singakachaphi uNkulunkudela. Siyazi ngake sakhupha konke bandla. Yikho sithi abantu bazasitshela njalo siye ebantwini. Isikhathi sikhona eselizwe singaze sizuze ibizo mbe sokusale 2 weeks abalandaba ngoba sile brandi okuthiwa nguNisel Chamisa. Ipicture yakhe is magnetic. Ilomuthi omkhulu ukuthi vele asesali ngoba bona bazama ukuthambanisa abantu mta nenkonzo. Khathesi singathi sihlahla bayahle baphambanise bagijime bagamula isihlahla singathi ngu-orange baza kwenza njalo. Bayekeleni balokhe bethungatha kwenzela ukuthi basale bebambe isila zejuba, ijuba seliphaphile. Asibafuni ukubatshela indaba abafuna ukusifakela i-agenda noma umsebenzi. Thina yithi esaziyo labantu.
Umnumzana Felix Magalela Mafang, umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance, ubeliqoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekubulawayo. UGibbs uphinde waxoxa njalo lo Mnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT ekhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora ngodaba lunye.
Kusho ukuthi bayakwazi ukuthi i-MTC Alliance kuyini ngumbutho wamabandla. Bayakwazi njalo ukuthi lo mbutho ukhokhelwa i-MTCT. Esikubonayo nje ukuthi kukhanya ngathi ngabantu abasaphezu kwamadlwane ngengqondo zabantu. Into abafuna ukuyenza bona bayayazi. Into abaphezu kwayo kusiya phambili bayayazi. Basafuna nje ukudlala ngabantu ukuthi sizathu sakhona kuyini. Umuntu uyakudinga akuswele. Kodwa esikubonayo okungani yisi sizathu ukuthi abakafuni ukuthi bayenze into le constitution eza kuba semthethweni eza kwenza ukuthi abakhokheli babo bakwanise ukuthi babothezwele kulokho abakuvumelana njengebandla. Basafuna nje khonokho ukuthi bebehlalihlatha besegangeni kusemhlambini kazalusile kungela olawulayo ukutsho ukuthi umbutho wabo ubumbe lokhu lalokhu ngoba kunjenjenje yena leyi umbuthano wabo awulayo i-constitution. I-constitution ku-MDCT umbutho we-MDC Alliance wawule memorandum of understanding nje okuzinhlamvana okwakusisho ukuthi kuzasetshenziswana njani. So bona into abafuna ukuyenza bayayazi kodwa basachithela abantu isikhathi. Isizathu sakhona udinga usiswele ukuthi kusazanywana.
Ye kodwa ke nxabe lokho besebenzisa ibizo kuyathiwani Zulu komi nje khuluma ngakhona kwizo.
Sina ukusebenzisa kwabo ibizo akulanto okungasiphazamisa ngayo ngoba nxase kuyiwa kukhetho abantu babe bekwazi ukuthi yithe sivele siyilabo.
Umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Limuze xoxa lapho uGibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Live Talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Zimbabwe seliqinisa ukuqakathekiswa kokusetshenziswa kwendlela ezehlukeneyo zokuzivikela emkhuhlaneni yokwelatshwa kwayo kodwa kule nkuthazo yokulawulwa kuhle kwemisebenzi ye-holistic health care ukuze ingabi yingozi kuzulu njalo kulandelwa izinqumo zenhlanganiso ye-World Health Organization. Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Linhlanganiso yabunjwa ngenhloso yokulawula imisebenzi yabe lapha ngendlela yemvelo Natural Therapies Council of Zimbabwe baqhuba izifundo zakuqala zokuphana amacebo kulolu hlangothi ekolijini elikhulu le-University of Zimbabwe. Udokotela Nyalai Powen oyingcitshi esebenzisa indlela ye-holistic medicine ekubhodi yali kansili uthi izifundo ezinje ziqakathekile kakhulu njalo ukhangelela ukuba zithuthukiswe.
I look forward to degrees being offered. I look forward to more workshops.
Kangena ukuba sibone ama degree enikezwa kuleli lezinye izifundo ukuze kuthuthukise amaqhuba imisebenzi.
Uqhubeke uDokotela Phaweni ethi emazweni awezwekazi le-Afrika eleZimbabwe lokhu lisalela muva kulo msebenzi nxa sikhangela amazwe afana leSouth Africa leNigeria. Ngakho-ke ngokuqansa kwendleko yokwelatshwa kuleli kuqakathekile ukuba abantu bethole indlela abangakhetha kizo, ngoba vele abantu abaningi sebedinga indlela ababona bezenelisa ukuzihlawulela.
It's estimated that 60-80% of people in Africa rely on traditional remedies.
Ukuthangelwa ukuthi abantu abakusimo se-60 kusiya ku-80% kuzwekazi le-Afrika basebenzisa indlela zemvelo ukwelapha. Lokhu kutsho abantu abaningi kakhulu.
UDokotela George Danda oyingcitshi kwindlela ethiwa naturopathy eqinisa indlela esekela umzimba ukuba uzelaphe uthi bakhangelela ukuba bathole imvumo yokuba bafike kubanga lokuthuthukisa izifundo ukuba zinikezela ama-degree.
Zimche, Zimbabwe Council of Higher Education is yet to approve. Ikhansili yebanga laphezulu lezifundo yiyo ekhangele lelwe ukunikeza imvumo kungwalo zokuba izifundo ezijiyeneyo singaba yiza certificate ama diploma lama degree kusiya ku PhD zisungulwe.
Omunye umama ongafunanga ukuqanja igama uthi indlela zikhona sibili liqiniso ezinikeza njengomzekeliso yena ngokwakhe kumizamo yokulwisana lezifo ngendlela zendulo.
Iqolo ngingakwanisa ukukhothama, iqolo lami kathi sisengiqinile. Izinyawo zazihlala zibuhlungu ndoku ngisebenzisa wona ama-herbs. Ngivuka ngiwanatha nje kuseni njengetiye, ngisidla eporijini, ayangisebenzela sibili kakhulu.
Odokotela abakulo msebenzi bathi kuqakathekile ukuba abantu bengaphongukuthatha abangakwaziyo, okuyikho beqakathekisa ukucubungula lolwazi ukuze-ke indlela ezijiyeneyo ezigoqela i-naturopathy, homeopathy, aromatherapy and reflexology, reiki, healing touch lokunye kusebenze kuhle kunanza amalungelo abantu, ukuhlanzeka, imithi elungileyo ikumadosage avunyelwayo, lokunjalo okuyikho-ke kuqakathekile ukuba ikhansili le ihlanganisele abasebenza ke kanje bonke benikezwe izifundo ezingabathuthukisa kundlela abasebenza ngayo. Likhansili yabunjwa ngoNtulikazi Nyakenye, ilebhodi ekhokhelwa ngusikamfundo Charles Maponga ogcile kuzifundo zepharmacy, njalo isile committee ezakhankasela ukuba uzulu azi ngendlela ezehlukileyo lezi esikhona lokuqakatheka kokuthi labo abasebenza imisebenzi enje labo bebhalise babe ngamalunga ayo. Ingcwethi ezikulu umsebenzi zithi indaba yokwelapha umuntu ngokupheleleyo ihlanganisela hatshi ukuhlinzwa kumbe imithi echolekileyo yamaphilisi enatshwayo kumbe eyokugcoba kuphela, kodwa igoqela umzimba wonke womuntu, ingqondo yakhe nomphefumulo wakhe. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Uzulu uveza ukukhathazeka ngohlelo lwenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company lokucitshela abantu ugetsi ngenhloso yokuwalondoloza ngemva kokwehla kwesilinganiso salawo aphehlwa esitishini sehwange langokucitshwa kweminye imitshina yedamu leKaripa ngoba kulokunye okusalungisiswayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Imihloliso ebhalwa ekupheleni komnyaka eyogwalo lwesikhombisa ugrade 7 leka form 4 lo 6 iyaqhubeka njengokuhlelwa kwayo. Lokhu kuvezwe ngunobhala wogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisang Thabela emhlanganweni lentatheli izindaba kuviki edlulileyo. Ukubhadala indleko zokubhala imihloliso bekuvalwe ngenyaka Ntulikazi, lapho inenge elehluleke ukubhadala likhala ngokuthi iqonge kakhulu. Uhlangothi olulawula ukubhalwa kwemihloliso olwezimseki thule umbiko wokwazisa ukuthi ukubhadalela ukubhala imihloliso sekuvuliwe njalo kuzavalwa mhlaka 30 Mpandula. Umnumzana Prince Ncube isakhamuzi sakoBulawayo ongumzali uthi kulungile ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuthi banelise ukuthi babhale.
Yeah, I think kube linyathelo elihle lokuthi abangenisanga kurejista bakwanise kurejista bakwanise bakwazi ukufunda la bakwazi ukubhala ama-exams, because ke kube nzima phela ebadaleni ukuthi imali bangamali ukuthi angazimali nabathi bangarejiswanga ngu-BIM. Sithokoza nje khona ukuthi uhulumeni zephinde wanika abantu ithuba lokuthi barejista bafise kurejista babhala.
Unkosikazi Nomsa Radebe olomntwana obhala imihloliso uthi isikhathi sokubhala laso kumele siqhutshelwe phambili.
Khona kube licebo elihle elifakiweyo, abanemali bazangezelela ama-subjects abo babhala, kodwa kumele bakukhangelisise kabanzi ngoba isikhathi sesisincane okokuthi abafuna ukungezelela ukubhala babhale. So kumele ukhangelisiswe njalo isikhathi sokuqala ukubhala ukuthi kube lula lasebantwaneni ade sebelahle ithawulo ukuthi bakwanise ukulungiselela.
Unkosikazi Shina Ndlovu olomntwana obhala lonyaka uthi abantwana abaningi bebengasabaleli limihloliso sebelahle ithemba.
Ngemva kokugijima okungaka ezimsekho isigijimisi sithi sebevala, iningi singelamali saboleka izimali abeyinelisa yebenye behlulekulwekumali to hase price sebesithi sebengezelela futhi amalapha. Yasisa ubuhlungu kakhulu, ngabe bahle basinika isikhathi kulesikhathi khonxa sokuyukuthi kunje sokusiphica thina abazali lasebantwaneni kakhulu ngoba vele babe sebe-relaxe bengasabalanga sejitho kwalo nyaka sokwehlule sebezabona ngomnyaka ozayo.
Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eyeZimbabwe National Educators Union uthi kuyinto enhle kodwa abantwana abaningi basemuva ezifundweni zabo.
Kuyinto enhle ukuthi kuvulwe kulo ukuthi abantwana bamelele ukubhala kumnyako zayo. Bato kumele sikunanzelele ukuthi bona abantwana abangenelisanga ukuthi baregiste ngesikhathi bavele bayaswela, baza ikuphongwenza nje ukuthi kudluliswe nxa kwazabe sebetholele imali kathesi. Uhulumende bekumele akunanzelele khona lokho ukubana labo bantu ngabadinga uncedo, iningi labo lilawa ama-resources okuthi lenze njalo liyengeje o-teacher ukuthi balifundise ama-extra lessons lana la ama-lessons abangazange bawakhave. So kunzima kakhulu, kuhle kubi.
Indleko yokubhala imihloliso ilokhe ingaguqukanga. Laba abafunda ezikolo zikahulumende bebhala i-O-level babhadala amakhulu ayisikhombisa lamashumi amane lambili amadola i-742, kuthi laba abangekho ezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane eyodwa i-1080. Ababhala i-A-level bengaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane lengxenye i-1648, kuthi abangekho ngaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola azinkulungwane ezimbili lamakhulu amane i-2400. Abafundi abenza ugwalo lwesikhombisa bona babhadala amadola angamashumi amabili lasikhombisa i-$27. Laba abafunda kwezinye izikolo ezizimele zodwa babhadala phose amadola angamashumi ayisithupha i-$59. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, abenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu yeZimbabwe Football Association sebeqalisile uhlelo lokudinga umqeqeshi omusha weqembu labesilisa elimela ilizwe kulomdlalo elama Warriors. Lokhu kulandela ukuxutshwa umsebenzi ngabezifa umqeqeshi obekhona okulinyathelo elamukelwe ngenjabulo ngabalandeli benguqu elizweni. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ikhangelele ukuba iqhatshe umqeqeqeshi omutsha weqembu labesilisa elimela ilizwe lama Warriors. Isikhulumeli senhlanganiso yeZifa uXolisani Gwesela uthi lo mqeqeqeshi uzothatha isikhundla sikamqeqeqeshi oxotshwe umsebenzi uDraft Goloka Rusich.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association izisa uzulu ukuthi ube lomhlangano izolo lapho ezivumelene khona ukuthi lo ucoach wama-Warriors uDraft Goloka Rusich ake ame umsebenzi. Lokhu kuvunyelwane sakhulumisana kuhle naye, laye wakuvuma. Sesikhangele i-contract yakhe, ngakho kaseyiyo coach wama-Warriors. Sigcine njalo sadiliza i-technical team yama-Warriors, kusitsho ukuthi sizalazisa ngamalanga alandelayo ukuthi ngobani abatsha asebekhona kuthekinga timu yama-Warriors.
Uloka uzibambe esidukwini kwimidlalo yelitshumi lane lapho iqembu lakhe elinqobe khona kanye laba ngutshikile obhanqa kwimidlalo yi-92 lanqotshwa kwimidlalo yemihlanu. Ubesebenza ndawonye loloyit Chitembwe kanye lothendera indiraya bengabasekeli bakhe. UThembo Chuma engumqeqeshi wabonozinti, uWellington Mpandare yi-manager. Kwathi emidlalweni emibili edlulileyo uBenjani Morwari laye ubesebaphathisa engumqeqeshi wabagadli. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, inguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo othe sikhanye lezinye zezindaba ebezikhokhela izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zamukele ngenjabulo kuyekethiswa kwemigoqo efakelwe ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kuleluzwe zisiya ku-lockdown level 2. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPlaxidus Jeremiah yisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Kodwa abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.